Uhulumende kamnanga kuthethe ithuba le COVID-19 coronavirus ukulisa ilunga, ukulisa ibandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Into esikuya yenzakala ukuthi uhulumende wathembisa abantu wayofakwa umthetho ukuthi amacala azabe thonisiswa ngamacala aqakatheke kakhulu. Kodwa sabona uhulumende eseletha isinqumo se-Supreme Court, benikeza uZulu isinqumo esivela e-Supreme Court ngesikhathi se-coronavirus. Ende isinqumo leso sesibizwa ngabantu uthwa besithi i-corona virus judgment. Zananjelela futhi mfowethu Chris ukuthi ngalesi sikhathi yiso isikhathi lapho okuthathwe okuhluthunwe khona umeli wePhalamende weHarare West uJohana Mamombe, uCecilia Chimbiri loNetsai Maroba kuroadblock. Bayohlukuluzwa kakhulu amankazana lawa, behlukuluzwa laba esicabangela ukuthi amalunga.
Likubona njani okwenziwa nguhulumende ngalesi sikhathi? Kulobandlululo yini alwenzayo kakhulu ekwabeni uncedo lokudla lokunye?
Ubandlululo lukhona ekwabeni ukudla, and ubandlululo lolaluqali esitolo, phakathi esitolo. Kuqala vele ekwabeni komhlabathi, ngoba phela ukudla siwuthatha emhlabathini, singalima siyathola ukudla. So yikho lapho oxwayisa khona ubandlululo. Zananzela ukuthi abantu abanikwa, abanikezwa umhlabathi omuhle abantu bezanupi, iye abanye bengawuthola kodwa abasoke banikezwe omuhle njengamalunga awezanupi. Kuyokuthi uhulumende lo uyazi ukuthi uphethe abantu isihluku, so into abayenzayo yikuzama ukuthi amazwe angaphandle bebezwanani lamazwe aphandle. Lokhu bakwenza ngokuzama ukuvuselela ama-bilateral protection agreements abhidlizwa ngesikhathi sikaMgabe, ebhidlizwa ngabantu abakhona kathesi kuhulumende kaMnangagwa.